VOA Ndebele.
Kanjani mthaka zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesibili mhlaka 3 kuMvimbitho 2020 ngotungameli Nkomo. Endabeni zekuseni namuhla
uhulumeni uzama ukwethusela amalunga ebandla le-NCC njalo ukuthi uhulumeni uzama ukusebenzisa imithetho ukuqinisa umsebenzi wakhe wokungavumeli amalunga e-NCC ukuthi athole amalungelo lawo akhona ekusekeleni sombuzo.
Umthethwandaba we-Supreme Court namuhla uzahluza udaba lwabasekeli be-MDC uLast Mayengama loTungamira eMatsokere olokuphikisa ukufunyana bele cala lokubulala ipolisa kanye lesigwebo abasetheswayo.
Ubuhle bangikhona kabukho, abantu abayibo abathenga amafutha ngabantu abalamakampani abhadala ukuthi mina athengisa izinto abazenzayo ngemali okuthiwa yi-RTPS. So lawo amafutha e-RTPS ngawasabona emagalajini.
IZimbabwe Energy Regulatory Authority ithi amankampani athengisa amafutha ezimota asengazikhethela indawo zokuthengisela lawo mafutha ngemali yaphandle. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umthethwandaba we-Supreme Court namuhla uzahluza udaba lwabasekeli be-MDC abagoqela uLast Mayengama loTungamira eMatsokere olokuphikisa ukufunyanwa kwabo bele cala lokubulala ipolisa kanye lesigwebo abasetheswayo. Ababili laba batholakala bele cala lokubulala ipolisa uPetros Muteza ngo-2011 njalo sikhuluma nje basejele leChikurubhi lapho abapika khona okweminyaka engamachumi amabili ngamunye. Umsekeli we-MDC owesithathu owayesetheswa icala elifanayo uNkosazana Yvonne Musarurwa wasuka wakhululwa phansi kohlelo lukahulumende olokuxolela amabhantiti olwe-presidential amnesty. Amagqwetha amela uMayengama loMatsokere athi ababili laba kumele bakhululwe ngoba kayisibo ababulala ipolisa. Amanye njalo amalunga e-MDC alitshumi lambili abotshwe ngomgqibelo esetheswa icala lokubangela udlakela eChitungwiza amiswe emthethwandaba izolo lapho enqatshelwe khona ukukhululwa ngemali yesibambiso. Ibandla le-MDC lithi ukubotshwa kwamalunga alo yikuwahlukuluza nje kuphela. Usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxele sikhulumeli somkhokheli we-MDC uDokotela Nkululeko Sipanda.
Kusegcekeni ukuthi uhulumeni uzama ukwethusela amalunga ebandla le-MDC njalo ukuthi uhulumeni uzama ukusebenzisa imithetho ukuqinisa umsebenzi wakhe wokungavumeli amalunga e-MDC ukuthi athole amalungelo lawo akhona ekusekeleni sombuzo. Ngalolo daba lokhu akusethusi sokwenhlala yenza sokuyinjayela injayelo esesizakwenza nje ukuthi lathi silungiselele ukuthi sihlale sazi ukuthi uhulumente lowo uzahlala esebenza ngaleyo shofu.
Okuthiwo ngamapholisa-ke njengalokho okwenzakale eChitungwiza abathi ngempela abachaba e-MDC bebebangela udlakela.
Ngangazi ukuthi kukhona umuntu owaseZimbabwe kumbe omhlaba nonke jikelele olokhu elenkolo yokuthi uhulumende we-ZANU-PF namapholisa abesetshenziswa nguye kulento angayikhuluma esikube liqiniso. Ngakho angazi ukuthi lokhu singakusipha yini ngezinto eziphuma kulo hulumende. Yikho phela lo mkhono ongavumi ngoba kabakwazi ukukhuluma izinto esingazithi liqiniso njengabantu abadala.
Sesikhangela zona inhlelo zokutshengisela azisoze zibeke abantu abaningi engozini yini njalo zizaletha umahluko na?
Kuyikuthanda kukazulu weZimbabwe ukuthi udaba lwakhe lulungiswe. Akusikho ukuthi kuyikufuna kwebandla le-NDC kuyikuthanda kukazulu weZimbabwe ngalolu hlobo. Lowo mbuzo singawufaka emphakathini size ukuthi abantu beZimbabwe bathile sikwazi ukuthi belokhu besima nje bethi ku-president uChamisa akasinike i-signal. Ngakho khonokho angibona ukuthi sokwasika futhi kube umbuzo wokuthi kathi nxa esenike i-signal nguye osethutha abantu. Kuqakathekele ukuthi uhulumende weZimbabwe kalandele isekelo sombuso angalimazi abantu ngoba akalamvume yokwenza njalo. Njalo abazalwa bethunywa ngolo hulumende ukuthi bayenze lokho, bayenze lowo msebenzi omnika ngawo, bazi ukuthi bona ngokwabo nxa bengazakala bazafanele bame phambi kwentilongo bathonisise amacala abo okungalandeli amalungelo abantu afakwa umhlaba wonke jikelele kwi-United Nations.
Udokotela Nkululeko Sibanda, isikhulumeli somkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa, ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga we-Studio 7.
Yebo, mthakazo muhle. Liyanxuswa kuhlelo lwabatsha ngolwesibili maviki wonke oluqala ngo-8 luphela ngo-9 p.m. esililethulela ku-Facebook ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Namhla kuhlelo sixoxa labatsha abangabalimi ngendlala eZimbabwe. Abafisa ukungena kuhlelo lakho ukuthumezela umlayezelo ku-WhatsApp kunombolo ethi +1 202 465 0318. Lakho njalo kusixhuma kuFacebook ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Asihlanganani kuhlelo The Connection ngo-8 p.m.
Ugatsha lukahulumende olweZimbabwe Energy Regulatory Authority luthi amankampani athengisa amafutha ezimota asengazikhethela indawo zokuwathengisela ngemali yakwamanye amazwe ngemva kokuzithengela lawo mafutha phandle kwelizwe. Embikweni wethu le izolo ntambama, iZera ithe amankampani la kumele akhethe amagalaji amabili lapho inkampani inye ngayinye ezathengisela khona lawa mafutha eHarare lakoBulawayo kanye legalaji elilodwa ingqe ngaphi kwelizwe. Amankampani angelayo imvumo yokuthenga amafutha, ama-procurement licenses, azaloba amagama amankampani azawalethela lawa mafutha, wona azathengwa njalo ngemali yakwamanye amazwe. Amankampani lawa kumele akhweze amaphepha awo okudinga imvumo kohulumende ilanga lingakatshoni namuhla. USithandekile Mhlanga we-Studio 7 ubuze osomabhizimusi umnumzana Pednico Pepe ukuthi kambe licebo elihle na leli elingaqeda ukusilela kwephethulo ledizili elizweni.
Ubuhle bangikhona kabukho. Ngabukho ngandlela bani ubuhle bangikhona. Abantu abayibo abathenga amafutha ngabantu abalamakampani abhadala kumbe angithi mina athengisa izinto abazenzayo ngemali okuthiwa yi-RTGS. So lawo amafutha e-RTGS kawasabona emagalajini. So labo-ke abalamakampani atreda ngokuthi athengisa iy'mpahla zabo ngama-RTGS, yona leyi imali yangaphandle kwelizwe abathengisa ngayifike bazayithatha ngale. Umbuzo wakuqala lowo. Umbuzo wesibili ukuthi kutsho ukuthi labo ababe bethengisa iy'mpahla zabo nge-RTGS sekusitho ukuthi bangathola i-RTGS yokufuze baye lapho abangathola khona i-foreign currency kwenzeka ukuthi nabo bakwanise ukuthi bathenge amafutha. Nesizathu esifana nayo, emabhenki akula mali eyangaphandle kwelizwe. Awungake uyithole imali ebhenki eyangaphandle kwelizwe, itholakala emkambo omnyama. So sokuthi ngezindlela ke imizamo le abayenzayo isiza promoter umkambo omnyama okwenzela ukuthi amakampani asale lokho evulile. Kune-public transport. I-public transport sikhuluma-ke ngemijova eyiyethala abantu, sikhulume ngabo ozukho labo abaya ebantwini abeke bathola abantu. Pho-ke bona bazayithatha ngaphi imali yokuthi bathele amafutha bathwale abantu? kungani ukuthi kwakukhona ke kuseva labo abanezindlela ezingaqondanga ezokuthi bathole imali yangaphandle kwelizwe ekuthiwa yi-foreign currency.
Kungabe kuzadingeka imali eningi kakhulu yini lapho ukuthi begcwalise indawo lezi ngamafutha?
Ivele izadingeka ngoba asithi thina amakampani engiwaziyo uma ngithi ngiyakhangela nje ngelihlelo engqondo asika amahlanu okuthiwa ngama-site koBulawayo. So asithi khona lawo amakampani amahlanu angathi akhethe amagalaji amabili. So sesithi ngamezindlela sokuzaba la magalaji asemthethweni angu-10 kumbe alitshumi azabe ethengisa amafutha ngemali yangaphandle kwelizwe. So amakampani lawo ye azezahlala elamafutha. Lawa amafutha athengiswa yi-RCPS abe engasekho ngoba lakathi sikhuluma ngawakho wonke amadolobho ukuthi ukuthi azabe esiba legalaji malinye ngalinye 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 ngalinye. Na kunamakampani kulawo madolobho amahlanu ukuthi kuqale kunamagalaji amahlanu azabe ethengiswa amafutha ngemali yangaphandle kwelizwe. So ngezindlela-ke kutho ukuthi sekuvumakele ukuthi amafutha asezathengiswa ngemali yangaphandle kwelizwe. Umbuzo omkhulu ukuthi nxa uhulumende eselokhu evuma izinto ngazinye ngazinye, yindaba angahle athi yonke into kayisebenze ngemali yangaphandle kwelizwe? Sibuyele kulokhana esasithi yi-dollarization, wonke amakampani acharge ngemali yangaphandle kwelizwe, zonke izinto esizisebenzisa imali yangaphandle kwelizwe, kwenze ukuthi sonke abantu silingane ngokufananayo.
Singabona lokho kukhweza yini imbadalo yamafutha lawo, njalo kusiba lomthelela wokuthi ezinye impahla ziqonge?
Imbadalo yento yonke isizaqonga, iqonga ngasizathobani. Mina nxabe ukuthi ngithengisa impahla ezithengisayo ezithwalwa ngemota ethengwa ngamafutha athengiswa ngemali yangaphandle kwelizwe, sengizathatha-ke le okuthiwa yi-rate eyomkambo omnyama ethi yena khathesi sikhuluma kunjenje ibi-32 ngedolari emeliza ngalinye ngalinye. Sengizathamuza-ke ngayo i-32 sokushuthi into zami engizithengisayo sezizadula ngoba nyake ngisenzela ukuthi ngenelise ukuthi ngithole amafutha ngentengo yangaphandle imali yangaphandle kwelizwe.
Umnumzana Bednico Pepe ngusomabhizimusi ubexoxa lo Sithandekile Mhlanga we-Studio 7 ekoBulawayo. Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla? Iphephandaba le-Chronicle lithi uhulumende uzakhuphula njalo intengo yempuphu maduze ngemva kokuthatha inyathelo elifanayo kumaviki amabili edluleyo. Iphephandaba leli lithi lokhu kuza kwenzakala lanxa nje impuphu ingatholakali elizweni. Inkundla yezimlife.com yona ithi osuswe esikhundleni sokuba ngumkhokheli wabasakhulayo bezanu-PF umnumzana Godfrey Senengamu ulakho ukuxotshwa kokuphela kuleli bandla ngemva kokwala ukuyafundiswa izifundo eziphathelane lokuhlonipha inkokheli yezanu-PF e-Herbert Chitepa Ideological College. UTsenengamu loLouis Matutu basuswe ezikhundleni zabo ngenyanga edluleyo ngemva kokwethesa abantu abalobudlelwano leZANU-PF umlando wenkohlakalo. Sokuyisikhathi senu balaleli, lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Siyabonga basakazi bakaStudio 7 nani bonke balaleli, sibonga impilo esiyiphiwa yiNkosi, sibonga mlimi osigcinileyo. Lapha siyananzelela izihlupho ezibhekane labantu. Sizwile futhi emhlanganweni lokathi khona eVictoria Falls kukhulunywa ngokuthi abantu sebelawo amakhompyutha, sebelama-laptopu, but isimanga ukuthi emakhaya wakho lesikolo okuthiwa khona kusenyandeni akula-laptopu, isikolo sonke sine-laptopu eyodwa. So ukuthi laba babanama-laptopu bangaphi? So siyacela uhulumende xa ekhuluma ngama-laptopu abe wazi ukuthi izikolo emathawuni ezinyazila, emakhaya vele kasikhulumi ngoba bala. So cela ukuthi kulungiswe izinto, abantu bayenelise ukuthi bathole izinto. Sikhuluma kunje akulakudla. kati manje siza ivithi njengithethi siza yenza njani abantu belama akuba abantu abathola ukudla igovernment ibona ukuthi abantu bayathola ukudla impuphu yona le uthiwa ikhula siyayithenga ezitolo lapha sesibhadaliswa iyabe ikhona le esebente kube sokuthiwa nansi egrocery abafuna ukuthenga igrocery bathole impuphu kabathengi veli line liyabe lilayine phandle lile mali yokuthenga impuphu kuphela hlala nini lihlale kuze kube yi-2 hours 4 hours futhi siyamangala nxa kusenzakala emathawuni ukuthi pho emakhaya kunjani lapha emathawuni phela amapolisa aseduze abona laba becorruption baseduze kodwa i-corruption yikho yenzakala khona ngamandla awu uhulumende kasincedi ngoba abantu bangazama ukuthi bazincede lapha kuba lo msindo omkhulu so sicela ukuncediswa khonapho ekuthini abantu bathole ukudla abantu bathole amakhompyutha ezikolo ngangcono befaka noma ama-laptop zezikolo abantwana bayenelisa ukuthi befunde ngoba abantwana bemakhaya bayasalela emuva nasokubuya umhloliso sobuya umhloliso ofana naye indawo zonke cela ukuncediswa khonapho ekuqhathwa lapha ekuqhathweni abantu abaqhathwe indawo zonke kuyathiwa kuyaqhathwa amatisha uthole ukuthi umajorithi yabantu abaqhathwayo bonke bavela ku-one side eminye imihlobo isalingaqhathwanga so sicela ukuthi kuqhathwe abantu ngezindawo ngezindawo ngiyabonga
ngiyabonga studio seven linjani lapho nayi mina ngiyaphilayo igama ngumeluleki ngibe phuma eZimbabwe la engiphuma khona but ngokuhlala ngise-South Africa la eThekwini mina ngithi ngicela ukuthi 2023 maZimbabwe lingayi ukuyavota ngoba kuyafana nje livotela ubala nje ayikho into elizweni lingathi lingayivota balivumele ukuthi liyenze one into yakuqala amasoja akumelanga angene ezepolitics amapolisa akumelanga angene ezepolitics amasoja ngokugcina ilizwe amapolisa ngokugcina ukuthula like country nami hayi ukuthi kuthiwe i-MDC ingafuna ukutshengisela sokuthithwa amapolisa sokusiyatshaywa abantu kanti amapolisa akhona ngawani amapolisa kwezepolitics angeni kwamele avumele abantu batshengisele yabona so sicela ukuthi nalo mthetho waseZimbabwe ikayona yena upresident wakhona lo mnyanga naye khonapho kumele alandele umthetho waseZimbabwe hayi ukuthi nawo ngoba uhlele esihlalweni sesithi yena sengiyinkosi asiyinkosi phela ukuthi azabe khwaphana yithi singabantu semsupport kasicabangele singamaZimbabwe ngiyabonga Studio 7
Hey Studio 7 ha awusenani noma ama message ame ngabalwa kodwa entweni zamasiko lapha kube isiqhepo nje kodwa hey indaba lezi ezikhulunywa ziyangijabulisa impela ukuthi ubethwa ngeke kube namalanga ukuthi ukukhulunywa ngazo ngicabanga ukuthi sibe siyofunda okuningi impilo yalamhlanje sisheshe impela umasuku umlondo la eSouth Africa
Sarwarani basakazi Studio 7 Studio abasakazi abahle mina ngubhanda moyo komnyama yaxolisa ukungena ngalolu hlelo ngumntanami lo wayenza i-engineering e-South Africa so hayi ningangisizela yena njengoba liyabona ukuthi umhlaba uminjani hayi nami ngajabula uma engakakhonektana labantu abangamsiza ya njengomuntu omutsha la yakwazi ukuqhubekela phambili ngomsebenzi wakhe ngiyabonga basakazi
boge bekungabalaleli be Studio 7 abasithumele imlayezo yabo nge WhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho kunombolo ezithi 001 202 465 0318 Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafithane. Igciwane le-coronavirus selibulele abantu abayisithupha eMelika njalo lahlasela abalikhulu. Abafi bonke bebehlala esabelweni se-Washington. uMongameli Donald Trump uthi lanxa umkhuhlane lo khanya usabalala ngelizwe uzulu weMelika kamelanga ethuke. I-coronavirus iqale kwele China ngumpalakazi njalo isibulele abantu abedlula inkulungwane ezintathu emhlabeni jikelele. Icala lePhalamende lakwele Malawi seliphasise umthetho ovumela ukulinywa kwembanje ezizosetshenziswa ekwelapheni imikhuhlane etshiyeneyo. Abasekela inyathelo leli bathi lizathuthukisa umnotho welizwe wona ogxile kakhulu ekulinyweni kwegwayi. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Abadinga ukumela ibandla eliphikisayo elamademokrasi kukhetho lukamongameli bazanqikilana kukhetho lwama-primaries kusehlakalo esaziwa ngokuthi i-Super Tuesday namuhla. Ukhetho lolu luza kwenziwa ezigabeni ezitshiyeneyo njalo luza ngesikhathi abanye ekade bencintisa abathathu. Umnumzana Pete Buttigieg lo nkosikazi Amy Klobuchar sebephumile kulumncintiswano njalo bamemezela ukuthi sebesekela umnumzana Joe Biden. Okhokhelayo kulumncintiswano umnumzana Bernie Sanders kanye lomnumzana Biden yibo abakhangelelwe ngabantu abaningi kulumncintiswano. Sixoxele ocubungula izombusazwe umnumzana Dan Moyo sambuza ukuthi ubona izala nkomoni.
I-Super Tuesday iqakatheke kakhulu. I think okwamanje sekucaca-ke ukuthi i-race le izohamba kanjani. Laba abathathu abaphumileyo uKlobuchar, uMayor Pete kunye noTom Steyer ngabantu ade bevele i-support yabo beyithola kulaba abantu esithi ngama-moderate ku-Democratic Party. And then kusho ukuthi asebesele manje esingathi bakuleyo lo category eyama-moderate sokunguye u-former vice president uJoe Biden kunye lo Mike Bloomberg. And then ngale kulaba esithi ngama-progressive abaku-left kakhulu abasandleni senxele kakhulu kulo Sanders onguye ngathi uyakhokhela lapho lo Warren. So kusho ukuthi impisi lapho-ke ukuthi ngubani-ke ozophumelela ku-Super Tuesday phakathi kwama-progressive lama-moderate. Kodwa njengoba ushilo ukuthi uKlobuchar lo Mayor Pete sebesupporta umnumzana uBiden, hhayi kukhanya ungathi umnumzana uBiden usethole i-momentum ngoba nguyo winileyo ku-primary leyenzakale South Carolina ngomgcikelo.
Bakhona abathi uBloomberg akwenzayo lapha ikuphazamisa nje umnumzana Joe Biden ukuthi engatholi usekelo. Ngokwenza njalo bathi uphathisa umnumzana Bernie Sanders ukubona ngaleyo ndlela lawe.
Ye, khona ngaseqinisweni kunjalo ngoba ama-policies akhe uBloomberg loJoe Biden ayahambelana ngoba yiyo esingathi ngama-moderate kuma-Democrats. So kusho ukuthi bathiya emfuleni munye. So njengoba bethiya emfuleni munye kusho ukuthi okusoyenza okuzokwenzakala ukuthi kuzophazamisa omunye wabo kunikeze uSanders ithuba lokuthi noma uWarren ithuba lokuthi kube yibona abathola amavoti amaningi ne-Super Tuesday. So yes, ikhona leyo nkinga kodwa ngokubona kwami uBloomberg I think wayiphuzela indaba leyo yokungena ku-race le ngoba even ama-debate aseke aba lawo I think uthwele qatha ukuthi na-convince abantu ukuthi bamvotele plus oSanders bayamshaya kakhulu ngendaba yokuthi uyi-billionaire and bona balwisana lama-status ama-billionaire anganakeleli i-middle class ababhekana bona bodwa nezomnotho wabo. So I think konke khona lokhu at the end of the day kungamphazamisa kakhulu uBloomberg unikeze uMnumzane uBiden i-opportunity yokuthi kube nguye o-leader.
Uwareni alubana ethe waphuma kulumjaho ubona esekela bani uJoe Biden kumbe uBernie Sanders?
Ngama policies yakhe ngibona engasekela uSanders ngoba I think yena lo Sanders vele bale ama policies abo ama progressive policies abo ayafana bona vele ba ku left kakhulu, so angiboni ukuthi anga shift ukuthi abuye esenta kuwo Biden. Ngibona engasekela uSanders uma engaphuma.
Ozakhethwa libandla lamademocrats ubona ephumelela yini lapho azancikilana khona lomongameli Trump ngolwezi?
Ya, kusho ukuthi mina ngokubona kwami umuntu ofana njengoSanders noma uWarren uzothwala kanzima ukungqikilana lo Trump, ngoba uTrump uzovela athi ya laba bantu sebefuna ukuletha i-socialism le-communism lapha e-America, izinto esazivisa from kudala ngoba ama-policies abo a-socialist. And I think because of khona lokho abantu abaningi once ungaqala ukukhuluma nge-socialism le-communism lapha e-America bathi baqala ukwesaba ngoba ivele ibonakala njengento embi kakhulu because of isikhathi eside i-America lwisana le-Russia and i-Russia ziwe ukuthi ngama-communist. So because of that uSanders ngibona ungathi angathwala qatha ukudlula uBiden, ngoba uBiden uyakwazi ukuthi a-appeal to abantu abaningi aba-more central abangekho kakhulu esandleni sokudla noma kakhulu esandleni senxeba.
UMnumzana Dan Moyo ucubungula ezombusazwe, sixoxela eseVirginia khonapha eMelika.
Amajotaliyabakhumbula bonke abasilahlekelayo kuleli lizwe lakithi, ababesebenza ngaphansi kwalobukhathi esisebenzayo sezomculo mazolo. Namhlanje ngihamba lokubakagoli awu usho mina kanye ungondongondo umastermind umgijiyeli umezwe izinto zenzakale umabobotheka kugodwa linhliziyo zabesifazane umabongwaluphakathi. Noma ungangibona nginje ngigoba ngomntana oyedwa ongumfana usongobhudla umkhuphu umfana lomzimba omnandi, ungaze umthwalele esibhedlela ucabanga ukuthi yagula besike belalise wena obuye naye. Namhlanje siziva kanje sikhumbula amaqhawe akithi kwezomculo, amadoda okudala sifudla nawo siloku sinandisa abantwana.
Big Five and TK Brothers besigqibela uhlelo ngengoma emnandi, bathi siyawakhumbula amaqhawe kwezomculo. Sizigqibeke ngebezihamba phambili. Umthethwandaba weSupreme Court namuhla uzahluza udaba labasekeli be-MDC abathi uLast Mayengama loThungamira eMatsokere olokuphikiswa ukufunyanwa belecala lokubulala ipolisa kanye lesigwebo abasetheswayo. Kwaneleke Mthakazi, siyabonga ngoxhaso lwenu kuFacebook, siyalibona siyazi belibukele. leze njalo njalo kusasa. Kahlukane okwamanje olivalelisayo ngontungameli Nkomo, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-past 7.